Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Mhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indiza mchina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama chronic diseases.
Le South Africa livula imingcele yalo lamhlanje.
Empeleni ukuvula kwemingcele makuyukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu iyalandelwa njengoloko okwenza ukuthi abantu bayatesta bahlole kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza.
Ibandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South lithi induna uvezi maduna mafu oefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe.
Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively.
Zonke lezi ndawo lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Indiza mchina ethwele umuthi wamajekiseni wokunqabela ukubanjwa igciwane le coronavirus ifikile lamhlanje egcekeni le Robert Mugabe International Airport ivela kwele China. Intathele izindaba ye Studio 7 umlondolozi Ndlovu ukhonale.
Silapha e Robert Mugabe International Airport lapho esise melele khona ukwamukela imithi lo singathi ijekiseni ebizwa ngesikhiwa ukuthiwa i-vaccine COVID-19. Indiza mchina isifikile kwamanje sebefuna ukuthi behliseke lokho okungabe kuvele khona le ngaselizweni le-China. So okwakhathesi sizamelela ukubana saziswe nguye-ke umsebenzi kamongameli umnumzana Chiwenga nguye ozasitshela ukubana kuzahamba njani ukubana i-vaccine le izasebenza kanjani ngoba okwakhathesi akaqalisa ukukhuluma nentathela izindaba. Kodwa-ke indiza mchina yakhona bekumele ifike ngo-3 yem ekuseni kodwa ifike khathesi nje sokuzashaya isikhathi sika-6.
Sizwa kuthiwa umongameli womnumzana umongameli u-Emerson Mnangagwa nguye ozakhuluma kabanzi ngemithi yona le esifikile.
Ozakhuluma namhlanje ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye ozakhuluma ke ngayona le mithi. Kodwa umongameli ukhangela ukuthi atsho ke amazwi akhe laye namhlanje emini lapho azakhuluma ngodaba lweziqondiso ze-lockdown. Kodwa ke okwakhathesi okukhangelelweyo yikubana umsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga akhulume-ke phela atsho amazwi akhe ukuthi i-vaccine le izahanjiswa kanjani. Yikho kukhona kamanje ikwethu kumelele
leyo ke intathela izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu esixoxelayo ecingweni esegcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe International Airport. Kunjalo nje sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama chronic diseases. So ngokunjalo ke yiyabathi stage 1 phase 1 kube sokusithi ke kuzalandela abakhangele kakhulu ngezemfundo ngasokuku phase 2 ababalisi lama lecturers kube sokugcina ngalabo abathi khona ngama low risk so abangakhuli kangako mbe singathi abakho engozini yokugula kangako. So yikho ke sikuzwile khonoko ukuthi yizo imhlelo ezizalandelwa mbe luluhlu oluzalandelwa nxa kutheke lo muthi wafika ngoba sikhangele ukuthi ufike i-200,000 onganga ukuthi kuyabe kuyahlatshwa almost 1% khonapho kusiya ku-2% abantu i-population yeZimbabwe, ngoba siyakwazi ukuthi i-population yeZimbabwe roughly iku-10 million. So nxa kuthe wafika i-200,000 ingaphinda siyi-divida futhi ngo-2, so ngumuthi esikhangele ukuthi uzahlaba i-1% of inani labantu abaselizweni leZimbabwe.
Nje ngokubona kwenu kuzahamba kahle na ukwabiwa kwayo? Asoze sibone ezinye izigaba ikakhulu ezifana lezemathebeleleni ezihlala zikhala ngokubandlululwa ukuthi zizaphiwa ama-vaccines amalutshwana?
Konoko sikukhangele ngelihlo lokhozi, ngoba siyakwazi ukuthi kufika phose inani lemithi elingaba yi-200,000 doses, okukhangele ukuthi mhlawumbe lingahlaba abantu abangu-100,000 nxa kuyukuthi umuntu ngomuntu uthola ukuhlatshwa kabili. Khonokuyana-ke sokungenza ukuthi njengoba inani labantu liyabe lilutshwana lingathola lowo muthi, kugcine kusenza ukuthi laba abalutshwana abayibo abaseduzane lo mbuso kube kugcine kuyibo abathola umuthi, kungakhathalekile ukuthi laba abakhatshana bayawuthola yini. So kokungenzeka ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa, ubugwelegwele kungeke busolakale nxa kuyukuthi sikhangelene lo bhubhane lwe-COVID-19. Sibethe siphinda sikhangela ngelinye ilihlo futhi lokuthi sokungenzeka ukuthi njengoba ungumuntu wakuqala ofika elizweni ugcine unikwe labana abantu abakhatshana le, ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi kambe umuthi lo awubulali kumbe uyabulala na, ukuthi susiyafinyelela ingquphungo eziphezulu sukeke kwananzelela ukuthi hayi labana onjwathi bona basilile kulo muthi. Kodwa konke khonoku-ke kumele sikunanzele ukuthi nxa kuyukuthi abantu bakunanzeleli ukuthi umuthi lo hayi kawuvulali uyasilisa, sokuza kungena-ke amacala enkohlakalo khonapho abanye sebeuthwathika ngobuningi bawo.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inani labathelelwa igciwane le-coronavirus lokhu lisibanganeno lezinsuku. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane lo owe-COVID-19 izolo. Kulabafika amachumi phose ayisikhombisa 68 abathelelwe leli gciwane izolo. Bonke ngabalithelelwe elizweni, iningi labo kungabedolobho leHarare. Ababhubhileyo oyedwa ngowesigaba seMashonaland East, lomunye oyeHarare. ELiSouth Africa likhangelelwe ukuvula imingcele yalo namhlanje kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Lanxa eleSouth Africa lisithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla, okwethusa ingcwethi zempilakahle ukuthi eleSouth Africa lilohlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali njalo elithelelwana lula. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele-South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnuzana Vusumuzi Sibanda.
Empeleni ukuvulwa kwemingcele ma kuyukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu iyalandelelwa, njengolokho okwenza ukuthi abantu bayatesta bahlole. Kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza. Ukuhamba ngomgwaqo ngeke kube yinkinga ma kuzoqinisekisa ukuthi nasemngceleni kunabantu abakulungele ukusebenza okuzokwenza ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside, kanti futhi njalo bonke labo bantu bahlole nje ma befika okokuqala kubonakala ukuthi baney'ncwadi ezikhomba ukuthi banempilakahle. Ngoba ukuhamba kwabantu njalo kuyasiza ukuthi abantu baqhubeke besenza amabhizinisi aphilise iy'mpilo zabo. Ngeke sibone kungcono ukuthi mhlawumbe abantu bafe nge-corona, I mean babulawa yindlala bezama ukuvika i-corona.
Njengenhlanganiso kuyini elikukhuthazayo?
Siyakhuthaza ukuthi bonke abantu abahambayo abaqiniseke ukuthi bahambile baye emtholampilo, bathole izincwadi ezikhomba ukuthi bathestile ngesikhathi okufanele batheste ngaso, njalo bathole iy'ncwadi ey'qondile, hhayi lezi ezingaqondanga ezithengwayo, ukwenzela ukuthi nabo baphephe, baphephise kanti nabanye abantu, ngoba nalowo ohambayo othola incwadi engaqondile ufake iy'mpilo zabantu abaningi engcopheni. Ngakho siyabakhuthaza abantu ukuthi ekuhambeni kwabo kabaqinise ukuthi banesikhathi esonele, bazinikeze isikhathi esizokwenza ukuthi ukuhamba kwabo kungagciniswa ukujaha kuphuthuma, kanti-ke futhi baqinise ukuthi iy'ncwadi zabo zilungele ukuthi bahambe, ukuze konke lakho abakuhambelayo kungagcini sokusenza kwenza ukuthi abanye balahlekelwe ngamathubo okuphinde bangene kakhulukazi labo abeza kwalase South Africa njengoba simzile unqonqosho wasekhaya owasekhaya ikhuluma ukuthi umuntu ozotholakala nezincwadi ezingaqondile uzothathelwa ilungelo lokungena kulelizwe okweminyaka emihlanu njalo aphinde abuyiselwe kumbaboshwe asithanda ukuthi abantu bazithole behlangabezana nalezo inkinga kodwa sithanda ukuthi abantu bahambe ezindaweni eziqondile njalo bangahambi nje kodokotela bangaziwayo bangekho emthethweni abangagcina besenza ukuthi ukuhamba kwabo kube senkingeni.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Ibandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uVezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. UMaduna obele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithoba munwe munye 87 ubesaziwa njengenduna elesibindi emela isigaba sayo kunye lasemandebeleni jikelele kusukela ngombuso wabelungu kuze kufike umbuso okhona okwamanje. Ngomnyaka ka-2018 uMaduna wake waloba ugwalo elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF zibikwa sezihambise isicelo kubaphathi bebandla ukuthi umuye aphiwe inhlonipho yesizwe i-National Hero. Ilanga lokuthi uzabekwa nini alikaziswa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela.
Bakithi thina njenge-MDC Alliance lapha eMathebeleland South silokudana okukhulu ngokulahlekelwa ngubaba uMafu Vezi uMathayi. Ibiyindoda eliqhawe, indoda elesibindi, indoda ebizimisele ukuthi imelane leqiniso ngaso sonke isikhathi. Imbali yakhe sonke siyayazi, indoda engafanisana ngalezinye induna enelise ukuthi itshele uhulumende iqiniso, uhulumende lo weZANU-PF iqiniso, lanxa kukubi, lanxa kumnandi. Lizayikhumbula indaba ade silwa layo kakhulu, indaba ye-Ground Commission ukuthi lo busilizwe umkhokheli weZANU-PF uMnangagwa asethe up i-commission izama ukuthi icubungule indaba ye-Ground. Le misebenzi nje eminingi engayenzileyo esebenzisana lezinye induna ezilesibindi ezinjengabo isondiweni labanye nje abalutshwane abatshengisa isibindi. So sithi njenge-MDC Alliance ilizwe lilahlekelwe kakhulu, yilo iqhawe lelizwe leli, yini esinali hero leyi okufuza ukuthi ngabe silohulumende oqotho umuntu njengalowo adiklayini esinali hero ngoba ube ngumuntu obemele abantu. So sithi lala kahle Mathayi, lala kahle Maduna, lala kahle Mafu, lala kahle Godla Omnyama, Mahlaba Ithwale, Jiyampondo, malala ndawonye, silahlekile njengesizwe. Ngiyabonga.
Manje lina lithi imbali yakhe ikhunjulwe njani?
Msakazi, kulesikhalo kumbe isicelo sabantu bakugodla omnyama eFelabhusi, isikhalo sokuba ibizo lenduna yabo esishile ubaba uVezi Maduna Mafu Nkonjeni ibizo lakhe linganyamalali. Isikhalo lesi ngesokuba kube indawo eziqanjwayo kumbe indawo ezifaka ibizo lakhe ukuze kube isikhumbuzo ngesikhathi esithe sizayo. Kulesikolo okuthiwa i-Avoka Primary, lesikolo okuthiwa i-Avoka Secondary, lezi zikola zise-Avoka kuwa 12 eFelabhusi lapho uMafu wasuka khona or abesuka khona. Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively. So thina lathi njenge-MDC Alliance sithande ukuba singezelele isisindo sethu kulesi sikhalo sabantu bakugodlwa kuba lokhu yinto efaneleyo, ikakhulu khathi esisikhangelele ukuba uNkonjeni sesishile kuloku sidingo sokuba simhloniphe. So besicabanga ukuba lathi njenge-MDC Alliance laba abalomlando ukuthi benze umsebenzi onjengalowo wokuba banike izindawo amabizo okumbe batshintshe indawo amabizo bangalalela lesi sikhalo sabantu beFelabhusi, njalo isi sikhalo lathi sisisekelayo njengabantu be-MDC Alliance.
so bekuyisicelo esikhona kumbe bekuyisikhalo esikhona kulabo ababusayo kumbe kulabo abalawo mandla kwalesi sikhathi ukuba benze lo mlalo.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esefilabhusi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi kulobaba wedede odlwengule indodakazi yakhe eleminyaka elichumi lasikhombisa 17 wazithwala kodwa wasemnathisa amaphilisi okuhlela imuli ezama ukususa isisu. Lundoda ungaqanjwanga igama ngoba kufikelwa indodakazi yakhe wabotshwa njalo ukhangelelwe usiwa emthethwandaba mhlazi ku-23 kuyona le inyanga. Iphephandaba le-Herald lithi indlu kade igcina abantwana abangelabazali eKaroyi ethiwa yi-Hurungwe Children's Home isivaliwe kulandela imbiko ethi kade kuphathwa abantwana laba luklubhu. Lindlu iphansi kukamanisipala wedolobho leKaroyi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngelele kustudio 7, hayi bantu bakithi liphephe phela kucorona le. Phephe kulo coronja libona zokula ma-corona matsha lani, hayi liphephe zihlobo zami. La manzi izulu elingaka shuwa liphephe bantu bakithi. Umuntu engawela umfula ugcwele, ubhekele umfula ugcwele bese uyawela kiyo uthi uyakwazi ukutshenza, hayi khona. Baningi abantu kuswima ke bekuphwanisele umfula uma ugcwele kakhulu vele yethunisa ukulawula wona. Inhlanzi bantu bakithi likelekele ugola inhlanzi umfula ugcwele. Uyabona abanye banyulwa lapha emfuleni sebefile ngenxa yokuthi umuntu ufuna inhlanzi. Asiyenze right le. Phila kuze ukwazi ukuqhubeka usidla inhlanzi. Hayi ukuyenza irisk ufike ungadlala lezo nhlanzi. Siyacela abantu bakithi. Hey, hayi kwelizwe lakithi ke khona kunzima. Mina ngazama isifiso bengafisa ukuthi mayivotele zalo lezibiyeli lathi semazweni sikwazi ukuvota sikemazwe lakithi sikwazi ukukhipha le party le. Ngoba vele thina semazweni ake sisaba ukuvota phela sikwe khaya asingasabi lutho. Mazwe ekhaya bavota besaba. Acela mpela ukuthi abantu ngabe bayazama mpela ukuthi uvote wonke umuntu lo mkhandla welizwe uvote. Lokhu ezano PF Power Bureau yabo libayekeni i-corona izabagijimisa khonayo. Corona khona ngeke beswa dadu bake bakwenza lokho yabakaraba yabakaraba izabaphinda futhi abona abakhaleni mabese kupawa bill bayekele badolana layo khona corona lesibhamu esikhulu lesabo abantu abanje vele izwan lawo iye bagijimisa kakhulu bayekele bakaraba corona khona le power bill yabo bona nje bahlakana impilo ngabe kumthetho uqedwe ungawulandela sazi lo mthetho vele uvikela impilo yamuntu nawu ngumuntu ongazosimba iza kukaraba kuphela corona ngoba ngojamba lo mthetho beyiphathe njalo abantu besingazazi robot izalungisa izwe ngeke izwe yaphala lunga ngale phansi how many years vela ngeke wafaka lunga lapha nje sinajona sizirobha abantu siyajona sizirobha sithi hayi maybe izalungisa hayi maybe izalunga kuba izano p f uziwine iwiniswa yithi abantu ngoba kutsho ukuthi labanye amaphesenti abantu abayivotelayo so umuntu nje ufake ukuthi uma iselayini yovoteke ezibuze mpela ukuthi ubize ilihluphe kwezimbabwe ngibuzama ukugukhula isimo sezimbabwe
mina ngithi ivoice yami le ifike kwaba phezulu kwabaqhatshana nya ngifuna umsebenzi ngifuna umsebenzi atrena ngiwumongi kodwa umsebenzi angumtholi.
Sanibona nibasakazi baka Studio 7 nona okhulumayo ngovusumozi Ncube ngisetsholotsho ngikhuluma manje ngisejoha ngaphansi kwenduna utate Gulu. Bengixwayisa abantu bakithi kubana asilaleleni imithetho yecorona i-corona can kill. Loba ngubani? Siyacela lamapolice kubane ngasabalala igcwala indawo yonke. I-corona izasiqedela abantu. Asilandeleni izicwayiso bantu bakithi, asilandeleni izicwayiso. Isicwayiso sibalulekile ukuze kuseve impilo yakho. I-corona ikhona. Corona is nyabo.
Ngiyalibelela abantu be-Studio 7, hhayi lokho likwenza umsebenzi umnandi. Kodwa i-problem ngapha eZimbabwe esithwele zinanhlala esitoze, kuyophaswa esitoze. Ngoba into zizima lapha, akula nto esiyenza thi asisebenza ukubaza kodwa sihleza, kodwa abalamba akula nto esiyitholileyo uhulumente.
Balaleli labasakazi linjani? Hhayi thina siyancenga bakithi, siyancenga shuwa. Sibona nje ukubambama izindzi ngovalo lwe-corona leyi bakithi ukuthi senzeni. Uyesaba lokuphuma uye ngaphi ngoba kakho yazi omunye ukuthi unjani. Bakithi yinto efuna ukubanjiswana ngabantu bonke nje amazimbabwe wonke. Asikhangeleni wane ndawo. nganxa sikhuluma ngomkhuhlane singafakini ivino politiki ngoba hey lokhu hayi hayi akunzima loba singazwanani singabe politiki kodwa lawo ngelinye ibandla lami ngelinye nxa senguthethe ngiyakwanisa ukukuthelela lowo yiliphi ibandla bakithi asibambaneni sizwisisane lawa amapholisa engayethusili kakhulu abantu nje lawe ebengabafundisi nje ukuthi hayi yenzani so nxa abantu besebebaleka babebona amapholisa babegijima befika beminyane befike becatshe one ndawo sebethelelana bebatshele kuhle nje into leyi kwenzela ukuthi omunye uyabe siyadobha okulisawuto mbomunye siyadobha okunye lakho okuncedayo ngoba abantu bangabona amapholisa sebacabanga kakhulu. Ngiyabonga uMageza emadobho.
Social distance, social distance bantu bonke, corona izabulala abantu lapho. Kukhona lisifuade lesonke ima-messages wonke bezwe. Lathi ephinga ngapha siyafuna ukuzwa konke elikukhulumayo ku-Studio 7. Le ngenzuzo sifuna ukuzuza konke okuzuzwa ngabanye.
Ihlupho kuwadi 1 endaweni yenkayi Sendebule. Legqabake amapholisa akhona abantu babuhlungu ngokuthi awuzobethandi bangaze bahlangela ugqokele imaski awugqokanga abantu bayabhulwa sawukwazi ukwenze njani ukuthi sikwazi ukuthi i-corona mzosamba njani bafuna ibantu bakuthiniwe kodwa bona babehlezi begcwele emotini so sakwazi eside ingqondo kanti yonkosi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungagwetshwa kukamnumzana Donald Trump oyingumongameli welemelika ngomgqibelo phansi kumthetho we-impeachment. Umbuzo osukhona ngothi uTrump uzachuma na ngokuthoniswa akwenziweyo. Amalunga ebandla lakhe ayisithupha nje kuphela yiwo avote lawebandla lama-Democrats okwenze lomthetho ungamjezisi. UTrump wayesetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngoba abalandeli bakhe bangena ngamandla esigodlweni selizwe iCapitol kwafa abantu abayisikhombisa ngemva kokuba ebakhuthazile. Ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi komthetho we-impeachment aphinde njalo aphunyuke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Yeah, okungagwetshwa kukamnumzana upresident Donald Trump ngale ndaba ngalomlando abewetheswa okuvusa umvukela phakathi kwesizwe ukudabula phakathi isizwe lokuthatha umbuso ngodlakela kuyadanisa kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi kukhona abantu abangakuthathi ngesisindo esifaneleyo abakhethe ukusekela ezombangazwe andubana balandele iqiniso elikhona. So kuyadanisa kakhulu akufaki mzekelo omuhle ebantwini jikelele. Kuyadanisa kakhulu.
Abanye bathi inyathelo elithethe lidale le-Senate leli lizapha isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ungani kusebenzile yini lokho?
Lapha kubele imilayezo emibili etholakeleyo ethunyelwe yi-Senate ukutshengisa ukuthi kulokungavumelani okukhulu mayelana lokuqakatheka kwesisekelo sombuso wezwekazi leMelika ngoba abanye bekhethe ukulandela laba abantu ukuthi bavikele la abantu abaletha ubudlongodlongo ababelandela yena umnumzana uDonald Trump. So kakutshenisi ukuthi kuthumela umlayezo omuhle ebantwini ukuthi kutshengisa ukuthi abantu baqakathekisa ilizwe ukubambana kwelizwe kodwa bakhethe ukuthi bayenze into engayisiyo ngenxa yezombangazo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio.
ingoma kaMadlela Sikhobokhobo isiqhubela uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Lapho jelo bayangijela la. Wakhona. Wakhonje mana. Wajakhona umuntu
ophesi ngakabibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Indiza mchina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China. Ele South Africa livula imingcele lamhlanje. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebelele and South lithi induna uvezi maduna mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.